Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 7 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idale labaphathintambo elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngcweleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree.
Okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobu ikuthi inkomo zazithi nxa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe. Nxa sezingene eZimbabwe, uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazibulale. Okungangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nxa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo.
Kulomunye undoda ukuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ngokubathembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona.
Ayabazungula abantwana labo babe baningi amantombazana in one room akalelayo.
Oyilunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe othiye ibandla eliphikisayo usesole iziphathamandla zebandla elalithiwa yi-CCC ezigoqela owayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabango.
Ukwayengukampeni ngimaneja kachamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora wake khuluma njalo uchamisa esithi yena hayi ngamazwi uSengezo ngathi hayi ikuyehlule ngalokhuyama.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idale labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi izolo lisayine isivumelwano sokubambisana lohulumende weleBotswana ekulwisaneni lokuntshontshwa kwezifuyo emngceleni ohlukanisa amazwe omabili ePlumtree lapho amasela adla khona ubhedu ngokuntshontsha inkomo lezinye izifuyo ezijiyeneyo. Amasela la abikwa evela kunxa zonke kodwa eleBotswana likhala ngokuthi abeZimbabwe yibo abantshontsha inkomo kulelo lizwe bengena lazo eZimbabwe. Uhulumende wazise izolo ukuthi isivumelwano lesi sihlanganisa amazwe omabili kumizamo yawo yokulwisana lobusela bezifuyo lamanye amacala achiyeneyo. Ukusayinwa kwesivumelwano lesi kuza ngesikhathi amaqula amazwe omabili esenza umhlangano eMaun kweleBotswana okuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezijiyeneyo. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seJujume ePlumtree lapho okulodubo olukuntshontshwa kwezifuyo lolu umnumzana Difa waJapipango Dube.
Isivumelwano lesi baba Nkomo esisayinwe yilizwe leBotswana leZimbabwe ukuthi basebenzisane ukuthi banelise ukuthi balwisane lalobo ubukliwe obukhona obokwebiwa kwezinkomo. Ngeke ngize ngisho ngithi kwezinkomo kuphela ngoba ensukwini zanamhlanje sekukuningi osekuntshontshwa ngisho lezimoda sezintshontshwa ezinye zisuswe eBotswana ezinye zilethwe eZimbabwe ezinye zisuswe eZimbabwe zikhanjiswa khona le eBotswana. Konke khona lokhu sikubeka ngaphansi kwayo isiqi sobusela ukuthi ibusela obwenzakala laphana sekudlulele baba Nkomo ukuthi lesi sivumelana lesi futhi ngabe uthi mhlambe zavela sasayenziwa maybe 5 or 10 years ago. So okuyinto ezajabulelwa ngabantu bonke abantu beZimbabwe labantu baseBotswana. Thina singabantu abaselizwe leZimbabwe njalo sihlele emngceleni into le ebisisenzakala ibisicabanisa thina kakhulu abahlezi eduzane lomngcele ngoba abantu baseBotswana nxa kusonakala ngale bacabanga ukuthi ngabantu labo abahlezi eduze lomngcele. Kodwa ke nxa sifika sikhangela ukuthi nxa sekulondwa kuyetholakala ukuthi abantu abatshontshayo lezi zinto noma abonayo ngabantu abavela kachana kulezi ndawo.
Yiwaphi kahle kahle amanyathelo Dube esingawakhangelela kumazwe omabili?
Okukhulu engakutsho babunkomo ukuthi nxa befuna ukuthi into leyi iphume noma ibe nomphumela oqondileyo umphumela omuhle abayenze ama consultations abathumele abantu abazahamba bayehlangana labantu engingatsho njengakathesi ukuthi kulama group amanenga athize afana labo khawu ama group abafana labo silwa lamasela afana labo lagiza afana labo naibhawasha kubo mayitengwe ngale abathumele abantu abazahamba bayehlala phansi lezakhamizi bayenelise ukuthi bazwisise ukuthi okuyikho abangakwenza ukuthi banqobe noma bazwisise okungabazwisise okwenzakalayo ukwenza ukuthi babe lomcabango ojulileyo kuloko ngoba into leyi seyaba lokujula okukhulu kakhulu ukuthi seyaba le advancement enkulu kakhulu ebuseleni lobo benzakalayo so nqa uhulumende yena engathi yena usenze isivumelano kuphela kodwa engasoze wabuya ebantwini ezohlala phansi labantu azwisise ukuthi kungangcotshwa njani ngibona ngathi kuzaba kulahlekile okunye okuyinto eyavela yaqala ubusela lobo ukuthi inkomo zasithi nqa zingasuka eBotswana zingene eZimbabwe ngase zingene eZimbabwe uhulumende waseBotswana wayebuya noma engazithola lezo nkomo babezidubula bazivulale ongangokuthi ekugcineni kwase kuthiwa inkomo zeBotswana nqa zingabe eZimbabwe sekuthiwa ngamatimela abantu abaseZimbabwe sebezithathela lezo nkomo okuyinto eyingalunganga ilapho kwavela kwaqalisa khona umkhonyovu so kusuka khona lapho abantu babasebezithinta inkomo zingene eZimbabwe umuntu esithi hayi inkomo lezi vela selamnikazi ngezeBotswana ngeke zisabuyela so nqa bengazama ukuthi bakulungise kunkwana ukuthi inkomo nqa zibuye eZimbabwe zingenza njani inkomo mazihambe eBotswana zingenza njani njalo bebesebubona ukuthi i-communication phakathi kwamapholisi eBotswana namapholisi eZimbabwe lama-neighbor watch kakhulu ama-neighbor watch abayibo abahlangana abayenelise ukuthi balonde ubusela lobuqala kungakafiki emapholiseni ngoba amapholisi akwesinye isikhathi ungathi bayayekethisa kakhulu nxa kufika ebuseleni bafokasa kwezinye izinto kodwa-ke nxa sekubuya ebuseleni okuyinto esiyazi ukuthi i-part of i-economy yabantu bakithi so abayiqakathekisi kakhulu njalo kwesinye isikhathi balokukhala bethi abalama-fuel kodwa-ke abantu begcine bekhokha izimali kodwa-ke sibona engathi ababuye uhulumende akathumele abantu bazohlala phansi labantu bazwisise ukuthi kuhamba njani andibani ukuthi bafinalize ukuthi baza kunqoba njani lokho okwenzakalayo kodwa-ke engingakutsho babunkomo ukuthi into leyi seyaba very very complicated kakhulu
lo-ke ngumnumzana Difa wajaphi bhangodube isizalwane sejutshume eplum tree ube xoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 Kulomunye undoda othiwa nguMike Esikhulumo Mathe okuthiwa uhuga amantombazana eZimbabwe ukuba athembisa imisebenzi kwele South Africa lapho afika abadlwengule khona. UMathe ubikwa esehlanyukelwe ngabantu bakhe abasola izenzo zakhe besithi kumele abotshwe. Udaba lwakhe luvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ephathisa abaswelayo enobuhle Veggie Foundation ngemva kokukhuluma lomunye wamantombazana owabaleka endlini lapho kade begcinwa khona bebaningi bedlengulwa nguMathe. Sikhuluma nje amapholisa akwele South Africa kunye laweZimbabwe abikwa ephakathi kokumdinga ngoba engaziwa ukuthi ungaphi. Sixoxe lo nkosazana Nobuhle Veggie ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Nora ukhanya from kudala bese benonye ngomarutwayi komithi umprofeto wathi ifomiyakhe vele from kudala uhamba nasezigabeni ethekhetha abantwana abancane ezigabeni esenzeka nomprofeti egcine sebe nabantwana laba ebathatha from ezigabeni futhi ebathembisa umsebenzi from emakhaya ebathembisa umsebenzi ngapha egoli kanti uma besika ngapha egoli bafikela kwakhe u-one bedroom house leyo ku-one bedroom hayi uma befika lapha ayabazungula abantwana laba babe baningi amantombazana in-one room akalelavo ngoba babethuke labo le bathembisa umsebenzini eqinisweni vele bebafake emsebenzini sebekhuluma nama-ethiopia lamasomali abasekhonale uma besebenza khonale imake sure ukuthi yakhatha amathayisi nabantwana laba nefemili lokuthi lalapho abasebenza khona baphumi kuma abantwana laba is young is 16-17 and sometimes even 18 ababasebonke emthombisa umsebenzi wamletha ngapha egoli ethe kule msebenzi umefika la umntwana lo wamangala ana ku-one room bebaningi noma amantombazana abantwana abancane uthi umaikhe ngayelela phezuwe embhedeni ngoba abasibili okhulileyo uma besisho bathi kumbe ngo ngoka 17 yeminyaka ngo 1970 kwaphambana utsho ukuthi enikelwa le bedding yabe sebiza abantwana lapho one by one lo yabe sizemthanda ngelanga lakhona laba abantu ngabekhona laba abantwana bekhona khona lapho ku one room le so indaba zakhe vele ziningi zokuzengula khona after umntana lo sephunyukile wakhuluma konke lokhu akubonayo baningi abavilayo ama-victims wakhe futhi laba abadlula ezandleni zakhe and abaningi labo bakhuluma ngento eyi-one so kuningi vele ngaye lo baba and as long as he's still on the run he won't stop ngimbone ngumuntu ongakhiya le mkhuba yakhe
manje bona abantwana bakhe njengoba uke wakhuluma lo munye bathi kabazi lokuthi uhlala ngaphi
bona basinikeza ama-tip of ukuthi zamanye endaweni ezinye zamanye endaweni ezinje ngingamthola athi it in vain because vekasikamtholi so yena since abantwana bakhe baphuma bekhuluma ngisho lezihlobo zakhe ukhona omunye umalume wakhe laye lasho ithi dala bemkhude labo basitho ukuthi ngabe yabani ngisho lezihlobo zakhe so he's distancing himself from everyone right now kasathembi muntu akusela muntu amtshelayo lapha khona lokuthi uyenzani angaphandle kwalaba loyali kubo abasebenza naye
manje lawo amantombazana kade esendlini yakhe lapho kade ebadlwengulela khona basiwe ngaphi
abanye basesefa I believe two basesefa manje and then kunomunye osuke esamlanda from e-Islanda wagibela sambhadalela ngapha e-Pakistan ukumalume wakhe around la khona ngeke ngikambi ndawo then kunomunye laye futhi esaqala ngaye ukumsusa lapho kwesaba ngisho lokuvula i-case but besadizi ngaye ngendaba ze-counseling nani umuntu esazokuya ekhaya but besaba ukuthi simdubeze before uvulwa i-case before sebashiwo nge-security
Lo ke ngunkosazana Nobuhle Veji umkhokheli wenhlanganiso ye Nobuhle Veji Foundation.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni subisela ngenyanga ezayo ikanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-half past 7 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-half past 7 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-half past 9 ntambama lango-half past 11 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Oyililunga le-MDCT umnumzana Dube Munkombwe ochiye leli bandla usesole iziphathamandla ze-CCC ezigoqela wayengumkhokheli umnumzana Nelson Chamisa ngokuthi azimazi umnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC esithi wasebenza laye ku-MDC belomuyi umnumzana Lenmo Jongwe lomnumzana Chamisa. Umkombwe uphinde wapha umbono wakhe ngokwenzakala kumabandla aphikisayo kungxoxo ayiqhube lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Angiyabona yikho bona thina abanye abantu abanjengaba abalembengo abasuke esintwini sethe ngubonile ukuthi opposition ukuze akhayele ukuthi sisuka 99 asiloba ngo-29 kwaba le-MDC kwaba le-MDCT kwaba le-MDCN kwaba lo-PDP kwaba lamabizo and sekulama-photocopy sekulo-CC sekulobani bani same people kodwa ungakhangela kuzanu izanu isilimenze zanu PF awuthela future ku-opposition.
Wangena nini kubandla le-MDC njalo wawuphethe ziphi izikhundla?
Ngajoyina i-MDC ngo-99 ibunjwa under ZCQ ngirepresenta i-hotel industry. Ngo-99 ngaba ngu-district coordinator we-Bhinga. 2000 ngaba ngu-organizer wabontanga ku-Martin North. Around 2003 ngangena kuzenzeli be-Martin North under i-leadership kaSengezo Chabangu engu-provincial chair we-Martin North. Silo babo uLeni Mojongwe uChamisa engu-deputy chairman. Esifika ukanye mojongwe wange mchamiso ba national chair was inducted executive ngazoba ku national treasurer wabontanga ngayiblawayo ngaba ku treasurer singasuka ku province ngavuya ku national ngazoba ku national executive member ngekatenting iphuma ku MPC iphume ngoku deputy organizing secretary ku standing committee ngiyenge ngaserva ngaba ku district chairman uthwa ngu mayor ngekhiwa
ukhulume ngomnumzana Sengezo Chabangu. Siyezwa abanye ababekubandla le-MDC abangena ku-CCC besithi abamazi. Ungathini ngalokho?
Hayi, kugwala kwamadoda yathi khona kuyayangisa ukuthi umuntu onjengoChamisa athi kuSengezo kamazi. Ungabuza uChamisa ukuthi owayengu-campaigning manager kaChamisa ngo-2014 aze adliwe ngumonzora ku-Congress ye-MDC. Ulokuzo Sengezo was his campaigning manager from the Durand region. And njalo uSengezo waba ngu-provincial chairman we-Martin North reporting uChamisa yena engu-national chairman. Wathi ekhuluma njalo uChamisa sithi yena hayi kamazi uSengezo ngathi hayi ikwehlule ngalokhuya uSengezo umuntu kamazi le-MDC ngayazi. Uyabona ukuthi nginje ngaseyinguzane. Angeke ngithi uSengezo ngimazi, angeke ngithi uChamisa ngimazi. Those are comrades ngingasebenza labo ku-politics ngoba abanye baza-admire ukuthi umkhombisi ukuzani mana lathi silandele.
Uthe usebenzela abantu bebhinga labeZimbabwe bonke, ungabatshiyela liphi ilizwi abantu bebhinga?
Kolumba mchizi kandegine kutimwa kuye ya mpuni batonga patichiliwo ndiwo nzibisi ya bantuba kuli mbisi wala dizi kiri ku opposition bantuba kutinga batonga mzuma nimenda kaa ambito kutikulia mdisi nimenda kaa ambito kukikwe zano nimenda kaa ambito kuti hapu ikewe mdisi iwe lino mbili mpuni kunengo kuli mbinda vona ambelo hatu zwana kuo poza mwelino hatu vereke mzumpuko mkutonga kuli wakubache kambukatu libacho mkutikonji peuti kusandule zindu izimbabwe kambukatu langite ima numbers mburi ndishwe mbeta kutikubelo mbuno mburi ndishwe kube development aboba smamili kuyangu mbida kabilegi abo isaba lubanda mbapo jindi vinda kachita mi inji nagaya kazikoro ma secondary ma clinic ma kifa db ichikafu mamuchara so kuti kwe kakundi kwe 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 amangoro menangu asika jail ino kwe ino dayamu roli nipati kuzano pievu so akoba badishoma ama mitovele babone kubotu babu zuruzi kambo ipati jenjini njiverega pechiverega mtu mtu lakwa njiwa kuzano lakwa njiwa kwe mtisi paritapie kwe mavogo so kwe ino barichiti kuchipati ndeme pati na hika kuroli nipati kwa zano pievu aku endela mbubatuwa kuli mtisi dalumba mochare kabotu mbubabu sikubu botu mbwe mkombu mbubu 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 mbubu.
Lo ke ngumnumzana Dube Munkombwe oyelilunga lebandla leMDCT osekubandla leZANU PF obexoxa ecingweni loSthandekile emhlanga weStudio 7 esebhinga. USthandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela ibandla leCCC eBhinga North edalela eParliamente osechiye ibandla leli leCCC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uDube Munkombwe usethengiwe useyizana sabe simangalisa abanenge simaziyo ukuthi kwakusobala kusukusela kuqala nje noma esekhansilini esayenza konke ayekwenza ukuthi hayi lo mnumzana ngumuntu vele kade singahambi laye okwakuqala anza ke mina ngitsho njalo mina ngowami umlomo ngaphandle kokuthi ngitsho ukuthi ku triple C uChabangu kaziwa endelelo liqiniso kuliqiniso ngoba uChabangu yebo ye wayekhona ekusungulweni ngombangazwe wokubusa kukaZulu i-democratic alternative but wasuka waba lesikhathi lapha asuka khona esehlanhlatha iganga esechiya lapho kulabaningi khona esesiya ku-PDP eka yabo tendayibithi bafika ngale behlukana wa labo tendayibithi yena wayahamba labo matibenga labo mdala uSiphepha Nkomo from that time uSengezwa kula participation ayenzayo emangalisa phakathi nawe opposition because wayese compromised so ngasi sithi kasimazi ku triple C mbona ngani kuyayo kuliqiniso asomanga mamhlanga ukulwa asoze sayekela ku opposition as long as silabo Dube Munkombwe wokuthi lokho engene phakathi na kwezombangazwe ube lokho ekhangelele ukuthi ngiyakudlanga ngoba uvele uchiphili akadudli uyathengeka ubevele ethengeka indlela yonke yona leyi so yikho okusenza ukuthi sibe lokungani siya silokulwa okuthize ngoba sase sibabonile ukuthi lwana ayivele kasihambi laye ngodinga nje okuye emlonyeni phansi kwamakhala sisilwa lezani izani yakwanisa ukuthi ithenge abanye bethu lula so ngenxa yokuthi bakhona abathengekayo kwesinye isikhathi sibathi hayi bakithi ngale ngatshedela khatshana liyekele silwe impi yethu thina esizinikeleyo ukuthi silwisane nesisiya phambili kodwa ukuthi khona kuzano yikho okuya okungcono hathi ucho nje ukuthi kungcono ngoba uthengekile bayafika bemnika inhlanyelo lalokho okunye abazamnika khona kodwa thina esilwela amaZimbabwe wonke hayi sisekhona sizakulwa ngoba silokukholwa ukuthi umbuso kaZulu wonke jikelele ususeduze.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda oyimela iBinga North edalele iParliamente osechiye ibandla leCCC ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Kwa manje ke sizwe ke imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 kunjani yamuzwa uphuke nguyakhala ukuthi abantu bamthethisa kufanele phela bamthethise vele noma ezibone ngumtaka nkulunkulu kodwa labantu abathengisa umthwakazi abantu abathathe izanu bayifaka kobulawayo thina singayifuni angazi kumbe unabantwana kumbe nomfazi ayangazi angazi phuke kalabeni baxotsha soba kobulawayo yini osizi bangaba kobulawayo uphasho ngumntana wekhadi phakhi uzalelwe ekhadi phakhi so wena uchucho apha abantu bakobulawayo okhuluma ngabo utsho bapha bezanu yini thina izanu asiyifuni kobulawayo asiyifuni izanu kobulawayo yena lo utshirwe lani mfake ekhadi phakhi ngwakuphi ngwakobulawayo yini
awusalona nisalona abantu bakastudio 7 bantu basekhaya njani ukuphila abantu basekhaya endawo yasekhaya ukukhaya ukuthi kuzukulunge ukuthi lizisukumele lizimele lizilwele abantu basekhaya besides that lokho ukuthi lizathi lina ekhaya hey kuzolunga hey liyohlala likhala kulabo sengezoshawa kwathi kuzilwe ukuthi aliye kubugwala abantu basakalilwe lizilwele lilwele inkululeko kulapho kuzolunga besides that ake wafokwalunga ekhaya lapha sokufunaka kuliwe strong kuliwe kuzokungela amanye amazwe kodwa nje hayi libanda uhlala likhala lehlala likhala ngayo yonke
Studio 7 njani ngiyabingelela magumbi manomhlaba bonke abalaleli nabasakazi nikhona sona isisakazele indaba ezinhle kangaka ngizathanda ukuphawula okuncane pha ngokhaliphani Pugeni noChabango mina umbuzo wami ngothi kuChabango okay Chabango I can see you want to rule the party but why ungafuna ukuba yipresident yaleyo party ofuna ukuyirula why ukhalela umuntu okuthiyeleyo iparty le kade uyifuna wena ufuna ukwenza intando yakho kuleyo party just answer me that uThamisa ubonile ukuthi wehluleka ukusebenzisana nawe the way oyenza ngakhona because uzithi wena uyingxenye yeparty but you don't deserve ukuba ingxenye yeparty because of what you are doing kanti wena njengoba usithi wena ufuna ukuthi kobulawayo kubuse amandebele noma kuphathe amandebele uke wakhulumisana nawe uThamisa la uvumelana yini where is the right thing lapha nabhalelana khona phansi lehlulana kuphi angithi uqhamuke wena uzobhidliza lokho okwenziwe uThamisa okay iba yipresident yaleyo party kakuthiyele yona sibone ukuthi uzayenzani
linjani Studio 7 linjani siyabonga sibili ukuze izindaba zonke kodwa ke kukukurawuni lapha abazama oshibile ukusihlonipha ukusihlonipha bakhuluma into abayifuna ukuyenza ebantwini abafelwayo labanye abafelwayo laba abalinyazwayo ngoba abanye lokhu esiphila lokhu esiphila sibachasisele ukuthi satshaywa so ababachasisele abafelwayo ukuthi kwafelwa so umuntu apho ngokuthi siyahamba izinduna zatshaywa yini zalinyalelwa yini izintoni ziza kuthini njona nqa wabhekana nomuntu walimalayo unyalo lwaqhamuka amadola ahamba uzokuthina nalwana umuntu uzokhulumana induna laye wayenge wachaywa yabona manje into ezinjengalezi ezifuna ufa umnankagwa azisebenzi lenxa yokunankagwa ufuna ukubhadala abantu abalimazwe abalinyazela abahlunyezwa ikukura wonke abatshelwa abantu bayabuthana izinduna zazi ukuthi izinduna zazi ukuthi owalimalayo nangu owamochikelelwayo ngabazali nangu abantu ababo zintandane abanye bafelwa sobabhadala kuphela hayi lokho utshona kuchasiswa izinto ezingazwakaliyo lezi labomnankagwa
njani na Studio 7 amahle hayi bangithi ubaba lo okhomplainayo ngokuthi kuthiwa mungunjani ye yebo kambunga bamuhle ekudalweni kwakho umphe kumeni kwakho kodwa imisebenzi yakho nanzelela iwe mibi mibi imisebenzi yakho mibi siyakhala sithi imisebenzi yakho sikhala ngemisebenzi ungazi ubudalwe uhle kodwa lapho wasikhulume indalo yakho imisebenzi yakho msebenzi wena bakho uthi khona kwathinthi sikulalele imisebenzi yakho
yeyi uStudio 7 linjani likhuluma lo Kelvin isibongwa kosibanda yini vuma yangiphuma ngala sekwela sewutholothi yini bengile sicelo kakhulu like lindlulisele i-audio yami yazi ukuthi nje abantu thina abantu basezimbabwe kulalapha esingalandeleli khona singananzeleli kakhulu kulento eyodwa kumele sike siyinanzelele abake bevume ukuba abantu kulungiswe kucelwe kusingene sonke siye kuzaphu bakithi ukuze sikhulule ilizwe leliya sibancane kodwa ngokukhuluma kodwa ngempolo siyabe sikubona bonke bengaphithizela nababandla bonke begcwale belebele abavume izaphu ukuthi kube yiyo ekhokhelayo ukuzinqobe izano ngoba izaphu yezokhona ukunqoba izano noma bengathanda befisa lokho bazambuza noma sendifeeling sethuneni noma ngingani kodwa iqiniso lidle elokuthi kabavume izaphu ikleme into zawo zonke wonke amabandleme ukuze izaphu ikwanise ukukleme into zawo zonke kuzano ukuze sikwazi ukuthi sibuthathweni ilizwe leliya njalo izaphu igqile kakhulu emasikweni akwabo ukuze ilizwe leliya likhululeke ngacela Studio 7 mina ngicela lingidlulisele i-audio le ngaphandle kwalokho sohlala sikhala izinyembezi ngoba izaphu yizokwazi ukumisa izano lapha la mama abandle zadelelideleli izano lokho sizakhuluma kuzana
Studio 7 ngiyabingelela ngibonga indaba elisinika zona njalo lokuthala emsebenzini wenu siyabonga kakhulu bafakazi eyi siyabonga shuwa siyabonga ukhaliphani phukeni ngoba laye ngomunye wabalaleli indaba ezithuma ku-Studio 7 indaba eziqoqa ungcono uzizwele ukuthi abantu babuhlungu kangakanani ngaye lo Sengizo Chabango into abayenzileyo abantu babuhlungu kodwa siyabongela ukuthi la uyazizwela ukuthi abantu bazibuhlungu kangakanani ngento abayenzileyo bayenza into embi kakhulu ukhaliphani phukeni lo Sengizo Chabango bayenza into embi and bazoyiregreta impilo yabo yonke
lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kwezemelika umthethwandaba we-Federal Appeals Court owe-Washington DC usulahle isicelo sika lo owake waba ngumongameli welizwe umnumzana Donald Trump sokuba engathoniswa amacala ambalwa aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazo omnumzana Raphael Mthombeni simbuza ukuthi umnumzana Trump ulamathuba na ukunqoba kukhetho oluzayo.
Baba Kande ngokubona kwami ukwenza ama Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama Republicans avele wona ngowawo mina nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba confused abayazi into abayifunayo abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi babe yini ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives bese besithi bayiparty behluleke sifike ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake laws abakhona wakhokhela ukuba yi House of Representative leader. Khona kokodwa nje kuhle kutshengize nje ukuthi hayi ama Republicans angokunye okuyini.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye eselosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Okuyiphathi nje owayengingakwaziyo lokuthi ngingakuchasisa ngikuthini. Soke ke ngaleyo ndlela loku Trump elamacala ona lawo wachoyo. Lokhe beqhubeka bemsekela sibili beqinisa amakhanda ngoba bakholwa ukuthi ama elections ka 2020 lana bachontshelwa ama elections lana kuloku rigging okwenziwayo kulento kwakukhulunywa nguye Trump bakholwa sibili bakubamba lokhe begijima lakho la namhlanje. Mina kangikholwa ukuthi ngalokho uyilizwe lonke likhangela indaba le ama elections njengakhona lokhu abakucabangayo bona.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo esifikisa ke emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.